Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni ziku 19 February 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abeBotswana sebefuna ukufuqela phandle owaye ngumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko ebukhokhelini bamavinkili eChoppies.
Everybody is looking ukuthi kwenzakala neChoppies. Indaba le yabomphoko ecourt is a phela kanjani, is what kind of impact is it going to have, and Choppies doesn't have those answers.
Also mabhizimusi beZimbabwe bakhona pha kwele Melika lapho abakhulumisana labo sowabo.
Sina sizama ukuthi silobinza ama-American ukuthi babeyazivula ama-business ezindaweni zeZimbabwe. Ngokulawayo nabo leyaseharali langapi yakwezilinda bavule ama-business abantu bathole imisebenzi ilizwe lekithi lihlaleke.
Sile ngxoxo lontombazana weZimbabwe unkosazana Samantha Sibanda othole umvuzo weUnited Nations wokumela abensundu kwele China othi ubandlululo kulelo lizwe lubhahile okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingxabano ekhona kwinkampani yamavinkili eChoppies phezu kokuba khona kwaye ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko lomntanakhe ebukhokhelini kulakho ukuphazamisa ukusebenza kuhle kwamavinkili enkampani le eZimbabwe kanye leBotswana. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugxokozela phakathi kwenkampani yeChoppies elamavinkili adlula amathumi amathathu njalo iqhathe isebenzi edlula inkulungwane ezilithumi lambili eZimbabwe kulakho ulimaza ibhizimusi leli. Abaqondisi balenkampani abagoqela owayengumongameli weBotswana umnumzana Festus Mohae kanye lowayengumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phekezela Mphoko bayalwisana. Abanye abaqondisi bafuna uMphoko akhitshwe ukuba ngomunye wabanikazi balenkampani kodwa yena uyala. UMphoko lomntanakhe uqoqela yibo ababambe ingxenye phezulu yemali kwinkampani yeChoppies yaseZimbabwe. Kodwa abanye abaqondiswe leBotswana bathi kumele bephume ngoba kulokunye ongahambanga kuhle. Ukulwisana lokhu sekubone izibambiso zengxenye ama-shares aweChoppies esikhaphansi ngenkamanzi emkambo yemali kweleBotswana kanye leJohannesburg Stock Exchange esuka ngaphezu kwepula esiyawela kumathumi amane amathebe kuphela. Lokhu sokwethuse iningi njalo kwesatshelwa ukuba abaqondisi beChoppies bangaqhubeka besilwa ikusasa yezisebenzi eZimbabwe kanye leBotswana ingaba sengozini. Omunye ocubungula ezomnotho uNomzana Mbongeni Mguni uthi izehlakalo ezikhona zilakho kufaka imisebenzi yenkulungwane lenkulungwane engozini.
EBotswana iChoppies le 7,000 employees, eZimbabwe ngabo maybe 1.4. Just that alone uhlika utshengisa khona ngoba lento ethunuka ama finances eChoppies ethunuka ama stakeholder sort of shareholder relationships into ekhona ingagcina ithola ukuthi kule unemployment enengakhulu eZimbabwe abantu badinga imisebenzi and then you add 1400 more at risk for their jobs. So okwamanje nje everybody eBotswana Stock Exchange or laseZimbabwe as a whole, everybody is looking ukuthi kwenzakala neChoppies. Indaba le yabomphoko ecourt is a phela kanjani, is what kind of impact is it going to have, and Choppies doesn't have those answers.
Uqhubeke esithi udaba lwakhona lwethusa kakhulu ngoba iChoppies yibhizimusi enkulu njalo khathesi akula olempendulo ukuthi kusasa ingabe ime kanjani.
Into yakhona iyethusa kakhulu and it's something ekhona no one can predict. I mean if abantu beChoppies besehlile ukhona bepredict, if ama investors have lost so much faith ukhona i-share price eChoppies yawa nge-75% ngelanga eliyi-1 eBotswana lase South Africa where they are listed. Into ukona yethusa kakhulu and this is a massive operation. I mean
omunye njalo owe Zimbabwe osebenza kule Botswana umnumzana Ezekiel Chuma uthi udaba lwe Choppies kumele lulungisiswe ngoba ekhaya kuvele kungelamsebenzi kungaba nzima njalo ngamandla kulabo abasebenza khona uma kudonsela na kungaphelanga.
Kungaba nzima uba ungaba nama complications nge-chopis shareholder ngoba kungaziwa ukuthi kuzahamba njani phambili. Kulakho ukuthi i-chopis icine iphula out ngubani ozangena khonapha yona izimbabwe ivele ithwele nzima ukuthi ithole ama-investors amatsha.
Usiqoqela kanye lo nkosikazi wakhe bamiswe phambi kwemthethandaba kobulawa ngeviki edluleyo besethethwa amacala okuchaphaza imali kanye lokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Lokhu kuzakhathazwa njalo abakwinkampani ye-chopis eZimbabwe ngoba usiqoqela kanye loyiswe umphoko kuyibo abangabaqondisi abakhulu. Umphoko wathiya isikhundla sokuba umsekeli kamongameli ngemva kokukhitshwa kwayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye. Ngingumartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce bangapha kwele Melika bekhulumisana labosowabo ngenjongo yokuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe. Izolo ntambama bebesemhlanganweni ophansi kwenhlanganiso ethiwa CEO Roundtable Africa khonapha edolobheni leWashington DC. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Meshack Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Chris, into esilethe lapha ukuthi sizodinga zamukudinga imali ukuthi siyezama ukuyathuthukisa isizwe sakithi. So sizawuzama ukudinga imali, sizama ukubiza ama-investors ukuthi babuye bazovula ama-factory eZimbabwe ngoba abantwana beZimbabwe bayadubeka. Yikho libabona bengekho elizweni lakiyo besiyahlala kwenye amazwe kudinga umsebenzi. So thina sizama ukuthi sibabize ama-Americans ukuthi babuye bazovula ama-business ezindaweni zeZimbabwe. Ukubulawayo nabo laseHarare langabi yakwezinye indaba bavula ama-business abantu bathole imisebenzi ilizwe lakithi lihlaleke.
Manje libabiza njani? Khona yini inhlanganiso elisebenzelana la yini eMelika?
Yebo, kule inhlanganiso lapha ethiwa Corporate Council on Africa. Inhlanganiso le ivona ngezamabhizinisi lapha eAmerica. Ziningi inhlanganiso zakhona, isiye yodwa ziningi inhlanganiso zakhona. Enye ithiwa Albright Stonebridge. La sisebenze besile mhlangano labo namuhla laba abantu sile mhlangano ethiyene eyenzakalayo. Esihlala manje ziningi inhlanganiso ezisebenza ngezimali eyinye kuthiwa yi-Overseas Private Investments Corporation. Ikhampani leyi enika izikweredi emazweni abantu basemazweni asezimwe abanjengabeZimbabwe ze-Afrika nakwezinye indawo.
Manje lisuka ekhaya liqoqwe ngubani njalo zikhona yini ezinye inhlanganiso elibuye lazo?
Yes, le nhlanganiso ethiwa yi-CEO Roundtable Africa. Yinhlanganiso esiqoqileyo esenza ukuthi isizwe sizofika lapha.
Lizinhlanganiso ezingaki?
Yeah, inhlanganiso ziningi njengalethwa iZimbabwe National Chamber of Commerce. Ihlanganisa inhlanganiso eziningi ezisebenza ngamabhizinisi. Inhlanganiso le ilama lezinye inhlanganiso ezikhona phakathi ezisebenza ngamabhizinisi.
Livela kundawana ezijeneyo zeZimbabwe kumbe livela kusigaba esisodwa?
Sivela kundawana ezijeneyo zeZimbabwe. Abanye bavela koBulawayo, abanye bavela eHarare, abanye bavela koMtare, abanye bavela eVictoria Falls. Abanye bavela ngathi ziningi indawo esivela kuzo siqoqezele mayela nokusuka eZimbabwe yonke jikelele ngoba inhlanganiso le ethiwa iZimbabwe National Chamber of Commerce iqoqa ilizwe lonke, igoqela ilizwe lonke.
Lizahlala isikhathi esinganani lapha eMelika? Alo-ke ngumnumzana Meshack Mpofu, usomabhizimusi ophansi kwenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC kwele Melika. Lokhu sikudaba olufanayo, abanye abaqondisi bamankampani lengcwethi kwezomnotho bethesa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa icala loku kuphula intengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwama-bond notes. Okunenga sikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loko kuphume kungqoqombekiswano izolo kusihlwa elisihloko esithi Pricing Madness ethulwe kumabona kude weZimbabwe Newspapers TV Network ebibambisana lomsakazo weVoice of America. Akade bekhuluma kungqoqombekiswano le bakoqela umnumzana Ngqobezi Dandlovu, umphathintambo wezamafekitali, umqondisi weDairy Board umnumzana Anthony Mandiwanza, ingcweti ezimele yodwa umnumzana Praise Mchema, usomabhizimusi umnumzana Shingi Munyeza, umqondisi wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mutashu labanye. UMandiwanza uthe akuqedakali okwenziwa nguhulumende osanda kubika ukuthi imali yohlobo lwe-bond note iyalingana lemali yeMelika, yena esanda kwethula ukuthi sokumele kuvulwe ingwalo zamabhanga zokwehlukanisa imali le.
Honourable Minister, the current chaos in the market is a reflection of loss of confidence, business confidence.
Ukuxokozela okukhona kulezinsuku kwezemali ezokuthengiselana kutshengisela ukuthi osomabhizimusi kabathembi okwethula lilizwe.
May you tell the consumer out there to understand whether the bond and the RTGS is a one-to-one currency with the US.
Cela ukuthi utshele uZulu ukubakambe imali yohlobo lwama-bond notes ledola leMelika kuyalingana yini.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mchema, ingcwethi kwezomnotho othe uhulumende nguye owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla okungapheliyo njalo lokuthi kuswelakale impahla ezitolo.
My point generally is that, you know, when you have a market that is as delicate as Zimbabwe, it's very important actually to have very consistent policies, you know, and utterances, so that at least you don't create havoc. It's quite unfortunate that the current upheavals that we've seen in the market can only be attributed to none other than the policymakers themselves.
Engikukhulumayo ukuthi elizweni leZimbabwe lapho okuzunguzeka khona isisindo semali mahlayana lokunye okufanayo, kumele kube lemithetho eqondileyo, hajiye ukuthi lamhla kukhulunywa lokhu kusasa lokhuyana. Kuzwisa ubuhlungu ukuthi okwenzakala khona manje kwenziwa nguhulumende.
It has nothing to do with the market. The market was just reacting what the policymakers have been saying. And so my point generally, Honourable Minister, is that I think going forward it's important that at least there is some unison in government in terms of when pronouncing policies, because it's quite unfortunate to find a government that contradicts itself so loudly to the extent that it creates havoc.
Kuyamangalisa ukuthi umphathintambo wezemali kukhangelelwe ukuthi kumele avikele umnotho lelizwe, yena wenza okungaqondanga. Yikho lokhu okwenza ukuthi kube lokuxokozela konke lokhu
elizweni.
UNdlovu utshele ababili laba labanye akade bekungqoqombekiswana le ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usebenza gadalala lezinye iziphathamandla zikahulumende ukuthi kuthuthukiswe umnotho welizwe ngemfanelo.
We don't have to lose sight of our long-term goals because of the current challenges.
Akumelanga silahleke kusiqoqoqela sethu sokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngenxa yokwenzakala khona manje.
He spoke of policy inconsistency. I would have thought he would elaborate more on that, because I want to believe as government we've been very consistent.
Osanda kukhuluma ukhulume ngokuthi aziqedakali inhlelo esizenzayo. Bengifisa ukuthi nga uyelula kulokho.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar, if I may use that term, RTGS, and government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungazenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwe-bond le-dollar leMelika siyalingana. Lokhu kugoqela le-RTGS. Konke lokhu akumelanga uqambule esizakwenza.
Bakhale njalo langomthelo omutsha okumele ubhadalwe ngoZulu lamankampani nxa kuthunyezwa imali kumakhalekhukhwini. Undlovu uthe umthelo lo wenzelwa ukuthi kuthuthukiswe umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Uhulumende wehlulekile ukuphatheka emkhosini wokuphawulwa kogwalo olumumethe okuphezulu kwenani labantu emhlabeni jikelele olwe State of the World Population Report emkhosini owenziwe ngesikhathi sinye kucithwa umhlangano wokufundisa intatheli izindaba ngezempilakahle emacansini lokwelamisa kuhle imuli ngokwelamisa okwenziwe iviki yonke eMutare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eMutare.
Le ripoti ephawulwa minyanga yonke ngenyanga kaMfumfu ikhangela ukuba isimo somhlaba wonke ngokuphathelane lenani labantu ukubonisa ukuba aqhuba njani amazwe kumikhankaso aphatheke kiwo. Eyalonyaka iphawulwe ngaphansi kwesihloko esithi The Power of Choice, Reproductive Rights and the Demographic Transition. Iveza ukuba lanxa yeZimbabwe liqhuba kuhle isilinganiso sasebesazi lokusebenzisa indlela zokwelamisa kuhle imuli sesikumachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67%. Sisesekhona isidingo sokuba iqiniso yemikhankaso ukuze umuntu wonke anelise ukuzisebenzisa. Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko owe State of the World Population Report, ummeli wenhlanganiso ye-UNFPA eZimbabwe, uDr. Esther Muia, ulandisa phezu kwalolu daba.
Choice is about having the power and the means.
Ukwenelisa ukukhetha yikuba umuntu ulamandla wokuzikhethela akufunayo kanye lendlela yokwenza lolo khetho phezu kokuba uzokuba labantwana abangaki.
Uqhubekethi akubakhathazi ukuba bezingekho iziphatha amandla zikahulumende kulolu hlelo.
I know the minister was intended to come.
Sisebenza labo njalo siyabasekela ngoba ngaphandle kwalokho bebengeke basivumele.
Omunye wabongi eklinika yeZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC uSister Margaret Mashaya ulandisa ngokujabulelwa nguZulu kwezokuhlela kuhle imuli.
Siyabona ukuthi ababuya kakhulu emaklinikini ngabomama. Obaba babuya nje bijana bijana bephelekezela umama. But siyabona ukuthi ngokubafundisa lokubathakazelela siyabona labo baba sebefuna ukungena bencedisa omama labo ngendlela ze-family planning.
Abaphatheke emikhankasweni yokutholisa ulwazi kundaba zempilakahle emacansini kanye lokuhlela kuhle imuli bathi usesekhona umsebenzi kweZimbabwe ekusetshenzisweni kwendlela zokwelamisa kuhle imuli. Bathi kunje isilinganiso sokulichumi ekhulwini sabesifazane abalemizi yabo bayehluleka ukuzifinyelela lezo ndlela ngezizathu ezehlukeneyo laloba befisa ukuzisebenzisa. Umkhosi lapho uphawulwe khona li-report ungenwe iziphathamandla zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Population Fund, Zimbabwe National Family Planning Council, Population Services International, kanye lentatheli izindaba ebezivele esemhlanganweni weviki wokuzitholisa ulwazi ngokuphathelene lendaba zemacansini, impilakahle yezemacansini, kanye lezokwelamisa kuhle imuli. Ngimele iStudio 7 ngiseMutare ngingumavis Gama.
Olwela amalungelo abensundu abahlala kwele China njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Appreciate Africa Network, uNkosazana Samantha Sibanda uthi ukubandlululwa kwabantu abamnyama kubhahile kakhulu kulelo lizwe. USibanda yena usanda phiwa umvuzo ngumanyano we-United Nations ngokumela izizalwane zase-Afrika e-China uthi okudanisayo ukuthi ohulumende ba-Afrika bona bamukela ngesihle izizalwane zakwele-China emazweni abo, kodwa bona ama-China elizweni labo baphatha abensundu ngesihluku esimangalisayo.
ngafika ngapha eChina ngingumuntu ozodinga umsebenzi, but uyazi the way abasithatha ngayo thina abantu abamnyama, basithathela phansi, basikhangelela phansi. Ngiyazi ukuthi maybe nxa likhangele emaphepheni liyabona ukuthi basebenza lama ama-government ethu njani njani, kodwa ebantwini ku-community nje bathatha umuntu omnyama ingathi ngumuntu ongelancedo. I-Africa kibo ingani yindawo eliganga, ingani yindawo yezinyamazana, ingani indawo lapho kuhlala khona abantu abahluphekayo. So nxa bekunika umsebenzi babona ingani bayakunceda, abakhangeleli ukuthi kumbe ufundile kumbe uyawazi lo msebenzi, kibo kuyabe kungani siyakunceda. So khonokho mina kwakungihlupha njengomuntu omnyama owabe angapha ngifundile lami ngizodinga umsebenzi. So nxa uthola umsebenzi babe kubiza ukuthi ngumuntu omnyama, imali oyiholayo iphansi kulayabelungu kodwa lisebenza umsebenzi ofanayo. So lokhu kwangenza ngaqalisa i-organization ethiwa i-Appreciate Africa Network. Yimi ngisithi kumele bakhangele ama-Africans not ngoba sibantu abamnyama, but lathi basithathe njengabantu abafundileyo, lathi basithathe njengabantu abafana nabo. So ngaqalisa this organization and benzenze activism ngapha eChina, ngathi i-Asia yonke, let me put it that way, Asia yonke. So I've been fighting for ama-rights abantu abamnyama ngapha, and asazi futhi kumbe lake labona kule enye imuseum ngapha eChina yake yakhipha amapikitsha enyamazana bewafananisa labantu abamnyama. Yimi futhi njalo engayenzibhala i-petition ukuthi i-exhibition leyo imiswe, and I got that. So yikho kwangenza i-UN yasinika lo mvuzo engawubuyela e-America during the UN General Assembly.
Ukhuluma ngokubandlululwa kwabantu abamnyama ngama-China khona ngapho kwele China, kodwa kulenye i-documentary enke ngayibona kunsukwana ezedluleyo ekhuluma ngokuthathana phakathi kwabantu abamnyama lama-China, akubhahanga kakhulu yini lokho?
Kwenzakala like obhuti bethu ngapha, yes, bathathana lama-China bangomama, but vice versa angakuboni ngapho ukuthi omama thina kithi abesifazana sisiyakuba ma-China. No, kubobhuti bethu ibaba abalanda omama bangapha kukhona, but okwenzakalayo ukuthi bengabona futhi abantu abanjalo bayabachaya. Angazi futhi kumbe labona ukuthi kule story saphumayo somfana weZambia abambambayo elomkazana i-girlfriend yakhe engu-Chinese, bamshaya bambulala, bamshaya ngezinsimbi baze bambulala. So izinto lezi zenzakala, but angazi ukuthi ziyaphuma yini ukuthi abantu bazazi bazizwa what, but yikho okwenzakalayo u-community singabaleli okwenzakalayo government to government, ngoba government to government baphanana basayinelana ama-agreement, but u-community kulokubandlulula obukhulu. And kulento enhluphayo mina ngapha, I'll also be going at Geneva on November. I'm one of the UN fellowship for human rights. Kule ndaba ngapha eChina le yafakwa ngumthetho asebeyofakile. Uyazi abaningi nxa ungumuntu osuka eAfrica abakuniki ivisa yokusebenza eChina nxa ungafundanga eAmerica, nxa ungafundanga eUK, nxa ungafundanga eAustralia laseCanada. So umbuzo wami ubususiba ukuthi bathi umuntu ofunde eAfrica, eUniversity yeAfrica, does it mean they don't recognize i-education ye-Africa na? Asazi ukuthi la ma-leaders ethu nxa bebuya ngapha babesayinelanani, nxa kuwukuthi thina sibuya ngapha besithi nxa usuka e-Africa wafunda e-Africa awutholi i-visa yokusebenza.
Alo-ke ngudokotela Samantha Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abamnyama abahlala kwele China, e-Appreciate Africa Network, yena osandaphiwa isicoco yimanyano we-United Nations. Isicoco leso-ke ngesokulwela ilungelo labensundu. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le kwele China.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izolo ke bekulilanga elibelinanzwa ngabaningi abathanda umculo we-reggae, umculo kaLucky Dube, yena owadutshulwa eSouth Africa kuminyaka eneliswe yona 11 izolo. Yiko ke bebemkhangelele abaningi behlabela ingoma, betshaya ingoma zakhe, bekhangela bemkhumbula uLucky Dube owadutshulwa. Izikliwi zamthathela imota yakhe kuminyaka engu-11 edluleyo. Ke sizwe umculo wakhe. Ingoma isigqibela uhlelo ingoma kaLucky Dube yena obhubhe sokuleminyaka 11. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. AbeBotswana sebefuna ukufuqela phandle wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ebukhokhelini bamavinkili eChoppies. Osomabhizimusi beZimbabwe bebekhonapha kwele Melika lapho abakhulumisane labo sowabo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke usixhuma njalo ngo 7:30 ntambama.